Sewunawo sibili ama-church lama-investments amaningi kodwa kuzaba nzima sibili ukuthi sibekwazi ukuthi lapho lokho abakuthekisayo ngokwama-individuals yini ngokutsho kwabo kumbe kuzancedisa abantu abaningi. Okunye kwangikhona ama-church abuyayo khathesi sibona njengani baye bezenzela izinto zabo ezama-individuals kodwa becatsha besithi bona bancedisa abantu abaningi. So angazi ukuthi uhulumente uzakwenza njani ukuthi abekwazi ukuthi i-investment leyi izanceda uzulu kumbe izanceda umfundisi.
Ye mfundisi Sibanda, wena uthini ngodaba lona?
Uhulumende engafakile umthetho bekumele engene phansi ilizwe lonke akhulume labakhokheli bamabandla kube lokuzwisisana lesivumelwano sokuthi iyaqhutshwa kanjani. Ngenxa yokuthi okokuqala ngakukhangele umthetho we-income tax ovele ukhona ubusithi wona abantu abamabandla akumelanga ukuthi imali zabo zicutshwe ngokwe-tax ukuze bebhadala-ke i-tax kungabe kumbe kuzimali ezetshumi kungabe kumbe kuzimali ezilethwa ngabantu nje ebandleni. Umthetho ukusithi awuthathwa leyo mali ngoba siyananze ukuthi kulamali amabandla siwakhayela amabandla la amadala anjengekatolika siyakwazi ukuba nxa bona kumbe sithi engxenye banebhizinisi eyokuthengisa amabhuku kumbe banebhizinisi eyokuthengisa ama-rosary kumbe sikhangela o-Brethren in Christ abalamabhizinisi ama-book stores siyazi ukuthi imali yonke liyana ayisetshenziswa ebantwini kodwa iyathatha ihanjiswe kuzintandane iyathatha ihanjiswe kubafelokazi. Ngakho uhulumende bekumele ukuthi aqala akhulume lamabandla kokuqala.
Ye ngiphenduke kuwe mnumzana kuJera, wena ungathini nxa ukhangela ukubana uhulumende kasoze athathe umthelo ama-taxes kumali yomnikelo uzathatha kwe-investment, ukubona njani?
Ubona njengalokho bezama ukuthi engahluthwa ngabantu abaningi ngoba sibona njengalo uhulumende usele buhlobo labantu abaningi abakhokhela ama-church lawa, so yikho bengafuni ukuthi bathathe izimali zomnikelo. Kodwa okuthiwa ngubaba uSibanda liqiniso sibile ukuthi nxa lifuna ukuthi lithintshe umthetho libe lo munye umthetho obuyayo kumele lihlale phansi labantu esingathi abaza-afekthwa ngumthetho lowo libachazisele ukuthi lifuna ukuthi wenzakale kanjani ukuthi labo balichazisele kumbe babekwazi hatsho ukubala emaphepheni ukuthi uhulumende usenza lokhu lalokhu lalokhu. Kodwa ngibona njengalo uhulumende uzama ukuthi egcine izimali kumbe ezuze izimali ngendlela ezingayisizi.
Mfundisi Sibanda, siyabona lapha ukubana ezinkonzweni zakathesi lapho yezwa kuthiwa kube labantu abangu 500 kumbe 600,000 asithi abantu labana benze iminikelo, awuboni na kungaba lithuba likahulumende ukuthi asebenzise yona leyana imali ukuthuthukisa uZulu?
Udibesilalo ukuthi uhulumende wethu nxa sikhangela i-budget yakhe eyabe ikhulunywa ngubaba uChinamasa asizake sibone li-budget kahulumende isiba le ndaba kakhulu ngokudubeka kwabantu. Kutho ukuthi nxa sikhangela esingathi ngesilungu ama-allocations ukuthi inani eliphiwa izinto siyabona ukuthi uhulumende wethu ukhangele uzikhangele yena. Siyabona ukuthi laba be-defense abesibutho yibo abathola imali eningi, lalaba abasebenza bekhangele upresident abe-president's office yikho kuba le mali eningi kakhulu. Kodwa ezikolo ezibhedlela ku-social welfare lapho kule ntandane labaswele kwazi khona uhulumende kafaki imali eningi. Ngakho imali le nxa isemabandleni iba ngcono ngenxa yokuthi siyabona amabandla amadala iKatolika, siyabona o-Brethren in Christ, siyabona amalandani, bonke ama-Methodists lama-Anglican, bonke laba siyakwazi ukuba labaPentecostal abatsha bazihlupha kakhulu ngabantu abadubekayo. Loba ngalo basikhangela lala amabandla amatsha lawa asephatha abantu ngodumo omagayo emakandiyo siyababona njalo bengena lawo benika izintandane benika abafelokazi izinto. Uhulumende kakwenzi konke lokho.